indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umkhokheli we-MDC uNkosazana Thokozani Khuphe uthi nguye osekufanele abe ngumkhokheli webandla le-MDC u-acting president.
Khathesi ikhosi isithe yona sibuyele emuva siyenze izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo. Ukuthi mina ngibe yimi acting president, ama-delegates wonke ka-2014 abuye sithi gwaqa kuyekhethwa upresident ofunwa ngabantu, hatho odlakela.
Ibandla le-African National Congress yilo elinqobileyo kukhetho olusanda ukuqhutshwa kwele South Africa.
Kumnandi la eGauteng, abantu bajabula, the voters came out in large numbers and we are happy as the ANC kuti our people have given us a mandate.
Umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa ubesedolobheni leGwanda namhlanje kumkhosi we-First Lady Family Fun Day. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Umkhokheli we-MDC uNkosazana Thokozani Khuphe uthi nguye osekufanele abe ngumkhokheli webandla le-MDC okwesikhatshana u-acting president besalindele ukuya emhlanganweni omkhulu we-Extraordinary Congress yokukhetha umkhokheli waleli bandla. Ulandela isinqumo somthethwandaba. Umthethwandaba ophezulu usanda ukunquma ukuthi umnumzana Nelson Chamisa ngasomkhokheli oqotho webandla le-MDC ngoba engakhethwanga ngemfanelo kulandela ukubhubha kwayikhokhela leli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. UNkosazana Khuphe okhulume lentatheli izindaba namhla uphinde wagcizelela kuStudio 7 umbono wakhe.
Ngo-2018 ngo-February kwakuTsvangirai ebhubha, kwakumele ukuthi mina ngi-acte njengo-president ngibe sengibizela ki-Extraordinary Congress lapho abantu ababezahamba khona bayekhetha umkhokheli abamfunayo ukuthi abe ngu-president. Akusazanga kwayenzakala khona lokhu, abanye bathatha ngodlakela bazenzele okwabo. I-court judgment ephumile isikhuluma ukuthi kumele sibuyele emuva ngo-February 2018. Siqalele khonaphana lapho engingu-acting president khona, ngibize i-Extraordinary Congress, abantu bonke ama-delegates abaka-2014 abahamba Congress ka-2014, bonke labana yibo kumele ukuthi babuye ku-Extraordinary Congress bazokhetha upresident wabo abamfunayo.
Kodwa abanye bathi ulalo ibandla lakho waqhuba lo mhlangano we-Congress walo owe-MDC, lelikamnumzana Chamisa laqhuba owalo owe-MDC.
Khathesi ikhothi isithe yona sibuyele emuva siyenze izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo. Ukuthi mina ngibe yimi acting president, liyakwazi ukuthi laphana kwayenza udlakela laba bazifaka bathi ye mina enenjiwe yimi u-acting president, kwasekusuka kwaba lokwehlukana khona lapha. So ikhothi sithe fanti kubuyelwe emuva, izinto ziyenzwa ngendlela eqondileyo, ama-delegates wonke ka-2014 abuye sithi gwaqa kuyekhethwa upresident ofunwa ngabantu, hatho odlakela.
Siyasibona isinqumo somthethwandaba njalo siyakubona lokwenzakalayo esingathi yi-reality. Ubona ingani abantu bengakwamukela abe-MDC le ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa ukuthi ubakhokhele ube ngu-acting president wabo?
Into ekufanele inazelele ukuthi abantu abaningi bathiwa ngaphandle abaka-2014 yibe sikhuluma ngabo kathesi. Abaka-2014 bona labo ngakhangela indawo eziningi, abantu bahlaba umkhosi konke ngikhona ngalo, yibo labo thina efuna ukuthi babuye ngokuthi uthi esibuyele emuva. Phela asikhulumi ngalokho sokuhamba ephambili, singabuyele emuva kathi sesibuya-ke sesihamba kuthi ngendlela eqondileyo, indlela esemthetheni, indlela elandela i-constitution, yiyo sokufanti siyenze. Abantu bezikhethele upresident abamfunayo, hathi lokhu anti ukuthi abantu batshaywa, sathaywa thina safuna ukutshiselwa ezindlini sigijinyise isikhathi sonke. Lokhwana kwakungaqondanga khona lokhuyana. So nxa abantu ukuthi abekhethe bengakhetha njani umumunjengakhona lokhu.
Seliqalisileni ukukhulumisana labo abanye benu njalo bengakwala lokhu lizakwenzani?
Khathesi sesiphezakhuluma lamagqwetha ethu ukuthi amagqwetha ethu ahamba ayekhuluma labonke labantu abasayithiwe kujudgment. La yena lo wahambisa indaba yangkhona ukuthi kumele ukuthi sihlangane nini sonke ukwenzela ukuthi siqale ukuthi silungiselele leyo extraordinary congress. Abazayala ukubuya akulanto esingayenzi, sizaqhubekela phambili. Thina silandele izinto ezisemthethweni ngokuthi thina abanye siyahlonipha umthetho.
So ngu-acting president ibandla uyabe ulikhokhela lona ibizo liyabe liyiliphi?
I-MDC engiyikhokhelayo kathe sekuthiwe ngiyikhokhele yiyo i-MDC esayisungula ngo-1999 mina ngiloba kuTsvangirai. Yiyo kathe sekuthiwa ngiyikhokhele. Abayibo ababesikhethile thina ngo-2014 yibo futhi abazali abezokhetha upresident.
Siphinde saxoxa lo-ke ngunkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli webandla le-MDCT esixoxelayo eseHarare. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, ngalolu daba.
Angakwenza lokho, angahamba ayebadinga enze labo i-Congress nxa efuna. Ngibone ngani kukuye lokho. Sokuzakwenza ukuthi abantu bangikhona okwakathesi lokhu bekulelo bandla yini kumbe sebekwelinye ibandla. Lokhu bembona yena njengomkhokheli kumbe sebebona omunye umuntu engumkhokheli. Kuyinto enzima kakhulu ukuthi ingaphunyeleliswa leyo. Njalo esingakhuluma ngayo thina. Thina sikhangelela ukuthi ibandla liqhubekela lisiya phambili. Njalo lokho okunye okukhulunywayo nalokho okuvela emthethwandaba, siyazi ukuthi kule sinqumo esenziwa ngumthethwandaba eminyakeni emlutshwana edluleyo sathi sona ukukhethwa kukapresident uNelson Chamisa njengo-vice president ngaleso sikhathi ekhethwa ngumkhokheli wethu umnumzana udokotela Tsvangirai kwakusemthethweni kwakuqondile. Leso sinqumo yiso esenza ukuthi ibandla liqhubekele phambili ngendlela laqhubekela phambili ngayo. Ngakho-ke lasifikisa lapho esikhona. Kungasenani-ke into eziningi ezikhulunywa ngumama Khuphe kazikho egcekeni ukuthi uzithatha kuphi, ngoba phela la impumela yentolongo leyo akhuluma ngayo eyomthethwandaba kayizange itsho ukuthi sofanele ukuthi yena abe ngu-vice president kumbe sofanele abe ngu-president. Ikhulume kukhulumilelayo kodwa ngiboni ku-affecta kumbe singathi kusehlula i-MDC ka-president Nelson Chamisa ukuthi iqhubekele phambili ngezinhlelo zayo. Ngoba siyazi ukuthi ngomnyaka ophelileyo uhambe wayenza i-Congress Stanley Square koBulawayo, lapho akhethwe khona ukuba ngumkhokheli webandla lakhe. Usefuna ukuba ngu-acting president njani yena ekade engu-substantive president. Uzafanele athi ukuthi yena i-Congress ayenza ngomnyaka ophele wayenza nge-constitution yiphi, njalo wayeqamulelani leyo constitution xa ibone ngani yayiqamukile.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 1360, laku 15460 kilohertz ku short wave. Ikhomishini yezokhetho kwele South Africa, Independent Electoral Commission IEC, isimemezele ukuthi ibandla elibusayo ele African National Congress ANC yilo elinqobileyo ukukhetho olusanda ukuqhutshwa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kube injabulo kubasekeli be-ANC elizweni jikelele ngemva kwesimemezelo sokuthi ANC yiyo enqobileyo ekhethweni kula mabandla edlula amachumi amane 48 abencintisa kulolu khetho. Phakathi kwabavotileyo abedlula izigidi ezilichumi lasikhombisa 17,668,318, i-ANC ithola amavoti edlula izigidi ezilichumi 10,026,047, okwisilinganiso esiphezu kwamachumi amahlanu ekhulwini 57.51%. Kulandela ibandla le-Democratic Alliance DA ngamavoti edlula izigidi ezintathu 3,618,992, okwisilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20.76%. I-Economic Freedom Fighters EFF ibe ngesithathu ngamavoti aphose afike izigidi ezimbili 1,881,331, okwisilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10.79%. Ekhethweni lwezabelo i-ANC inqobile kweziyisitshiyagalombili, kwathi DA yanquba eWestern Cape. Isiphathamandla sebandla le-ANC uMnumzana Nkenke Kekana ubonge kakhulu abasekeli baleli bandla.
Kumnandila eGauteng, abantu bajabula. The voters came out in large numbers and we are happy as the ANC. Kuti our people have given us a mandate.
Kodwa isiphathamandla sebandla le-Eco Forum uMnumzana Kheiza Maswanganyi uthi bandla lakhe lamanye amabandla amancane edlula amatshumi amathathu abayemukeli impumela yalokhetho ngoba bekulokuqilibezela.
Njengoba abantu bebakwazi ukuthi bavote undlula kanye, shokuthi le system yonke ayikho fair. Sifuna ukuthi lama-elections analifaywe, sibuyela phansi, siqale phansi.
Kodwa inhlanganiso esihlola ukhetho zithi lolu khetho belukhululekile njalo lungela ukuqilibezela. Ilunga lebandla lezapho uMnumzana Kanisha Sinkala ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kuyabathokozisa ukubona ukhetho luqala lusiyaphela kungekho oyethesa ibandla libusayo kumba amapholisa umlando wokubangela udlakela.
Okunye okwenza kube lula ukuthi i-ANC ikwazi ukuthi iqhubeke ikwazi ukuphinda lokubuyela iyenze lokho okwenzayo kwenziwayo ukuthi i-ANC iyakwazi ukutshintsha umongameli. Uhlupho esiba lalo kakhulu e-Afrika ikuhlala kwe-leader noma inkokheli ihlale kubandla ingasuki.
Ingcithi kwezombusazwe zithi lanxa i-ANC inqobile, insolo zenkohlakalo nokulwisana kuleli bandla yikho okwenze usekelo lwalo lwehla lusuka u-62% kukhetho olwedluleyo lusiya ku-57%. Kukhangelelwe ukuthi iPhalamende ihlale kungensuku zatshwala ibisikhetha umongameli okhangelela ukuthi kube nguye njalo uMnumzana Cyril Ramaphosa. Nale Studio 7 kwele South Africa, ngiwu Benedict Nhlapo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fobembula,
lamlela ndwandwe,
Umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa ubesedolobheni leGwanda namhlanje kumkhosi weFirst Lady Family Fun Day, lapho ahlangane labanye abesifazana njalo uthi ubhotabhota elizweni ukuze azizwele ngokwakhe indubo abantu ababhekane lazo. UAlbert Ncube usiphalo ludaba lezinye ekhonale eGwanda.
UNkosikazi Mnangagwa uvakatshele kwelezansi emaNdebeleni kusukela izolo, lapho afike enhlangano kliniki eMzingwane kanele nathisa kliniki esamatobo. Utshelwe iziphathamandla zempilakahle ukuthi kulodubo lokusilela kwamaphilisi lemithi yabagulayo kulezi ndawo. Lamhlanje uhlangane labesifazane emkhosini wokujabulela oqhutshelwe enkundleni ePhelandaba Stadium eGwanda. UNkosikazi Mnangagwa uqale ngokudobha ingcekeza njalo kukhuthaza umphakathi ukuthi ahlale endaweni ehlanzekileyo. Uthi ufuna ukusiza lapho enelisa khona.
As you have seen, I've been to every province undertaking a number of charity-oriented initiatives.
Njengoba lizibonela, sengibhode ilizwe lonke ngisenza imisebenzi yokusiza abaswelayo phansi kwenhlanganiso yami e-Angel of Hope Foundation. Uhambo lokhu kuyangisiza kakhulu ukuze ngifinyelele kulabo abaswelayo. Sengibhode emadolobheni lasemakhaya ngixoxisana njalo ngisiza izizwe zeZimbabwe. Isizathu sokuthi ngivakatshele igaba ngisokuthi ngisondele phansi kwenu ngizwe izikhalazo zenu ngisize lapho engenelisa
khona.
UNkosikazi Mnangagwa uthi kubalulekile ukuthi abesifazane labo baphatheke emdlalweni ukuze balondoloze imizimba yabo njalo baphumuze lengqondo. Ukhuthaza omama ukuthi bahlangane njalo nje ukuze baphume lamaqhinga azathuthukisa impilo zabo. UNkosikazi Janet Ngwenya oleminyaka yokuzalwa engu-62 osuka eLushongwe ngomunye walabo abagijimileyo wanqoba njalo uthi ulijabulele kakhulu ilanga lalamhlanje.
Ilanga lalamhlanje libe ngumama ngibona ukuthi liyathokozisa kakhulu. Ngijabulele so kade kumele ngihambe ngithi so ngibona ukuthi hayi ngangcono ngangcono.
Kusenja loko lunye udaba, abanye abafundi emaphandleni behlulekile ukuya esikolo lapho zivula kuleviki ngenxa yokuswelakala kwemali. Sixoxe lomunye wabafundi besitezi othe ulokhu esihlalele ekhaya.
Sehlulekile ukuya ezikolweni ngenxa yokuthi abazali behlulekile kusithondela imfanelo zesikolo. Okubalisela amayunifomu, amabhuku, ukwehluleka kwabo kwenziwa ngumkhonomi ongelamsebenzi. Njalo ungaze uzame ukuthengisa amatamatisi lokunye, akula muntu othengayo ngenxa yokuthi akula muntu olemali.
Unkosikazi Josephine Majaha oyisakhamuzi esitezi uthi babhekane lodubo olukhulu.
Abantwana zivuliwe nje bahlezi emakhaya ngenxa yezikulufisi, amayunifomu. Khathesi kunjenje kufuna amatwa ngamakhalkulator lawo. Asikaze siyibambeni imali yokuthenga ikhalkulator. Indlala akudliwa lutho. Amabele akhwelile GMB esukela ku-22 aya ku-$40. Uphi 50 kg isukile ku-35 isiku $63. Esingakwazi ukuthi abantwana sizabathini.
Unkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe, uthi lokho esiyabela ukuthi indlala ekhona izadala kwanda kubudlwangudlwangu kubomama.
Esikwesabelayo ukuthi lonyaka ubudlwangudlwangu bunganda ikakhulu kubomama lemankazaneni. Ngomnyaka nxa kule ndlala kulohlupho olunjengokuswela abantu generally akula kuthula. Abantu baphongucaphucaphuka nje bagcine besenza izinto ezingafanelanga. Ama-cases obudlwangudlwangu kulwa ubugebengu nje generally kuzakwanda ngoba abantu balambile.
Uhulumende usethembise ukuthi akula ngitsho loyedwa ozabulawa indlala lonyaka. Utsho lokhu lanxa iningi labantu lingatholanga isivuno esithe xaxa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafuba imbula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Okwamanje sesilitshiya ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lapho axoxa lomnumzana Mojalifa Mukwele olilunga yena olwela ilungelo loluntu.
Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga.
Ye, siyabona udaba lwegugurawundi seluqale ukuphuma njalo egcekeni kulandela ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abanye abasitshiyayo. Ubona ungani lokhu kuzadelisa na inhliziyo zabantu ikakhulu besigaba semaNdebeleni ukuthi ngokhetho luzayo bangavoteli ibandla elibusayo?
Ukungcwaba kutsha kwabantu ngababulawa ngumbhuqazwe akusoze kudelise inhliziyo zabantu, kodwa kuveza sobala ukuthi kulecala elenziwayo. Ngoba uma ungakhangela ubufakazi kutshengisa ukuthi hhayi, ngoba ungakhangela kudala bebesala ukuthi kukhulunywe okuyikuthi kathesi ngibona ngazathi i-vicks on the part of abantu bemaNdebeleni ukuthi izikhalo zabo nama-efforts abo fowalalo ngokuthi bafuna ukungcwaba izihlobo zabo sokungani sokusiba seduzane. Kodwa ukuthi kudelisa inhliziyo zabo ngoba kukabile i-justice ezinye izihlobo kazikabi kwazi ukuthi izihlobo zazo zaya nga. Ngoba into abantu abangcwatshwayo kade singaba semangcwabeni aziwayo ukuthi hayi kulamagrave lapha, kulama-shallow graves lapha, but kulabanye abantu abalezihlobo ezathathwayo ezingazange zanjani zangcwatshwa. So akwazakali labo bantu, kunzima ukuthi abantu bangikhona kuthiwe kwangikhona inhliziyo zabo zipholisekile.
Ye, kodwa nxa sesikhangela udaba lwezokhetho siyabona ukubana izigaba zeMathebeleland ikakhulu iMathebeleland South lapho okulamangcwaba amaningi kakhulu abantu abasishiya ngesikhathi lesana bayavota bevotela ibandla eliyilo eletheswa icala lekubulala bona labo abantu. Ubona ungani kuzaba lomehluko na ngenxa yalokhu kukhetho luza?
Kuzasemini nyani ukuthi sithi ukuthi kuzaba nomehluko kumbeni hathi lokuthi sithi ukuthi kwangona balivotela njalo balivotela ngokulithanda ngoba uzananzelela ukuthi bandlaleli isikhathi sonke lesi belisebenzisa ukudlakela belisebenzisa ukuthontshwa kokhetho sokunzima ukuthi sithi abantu bemandebeleni sawuthi balivotela ngoba ukuthi umuntu kuze kuthiwa hayi intombi ikuqhile ukuthi ukhulume layo ungayithilanga isandla kodwa laba bebethila isandla kuthiwa umuntu umne angasivotelanga siza kunyamalalisa uma ungasivotelanga awusozihola ukudla so kube kunzima ukuthi sibe kwazi ukuthi bayivotela ngoba bayithanda kumbeni bayivotela ngoba bayesaba so kusesemasinyana ukuthi sithi ukuthini ukhetho luzayo impumela yangikhona ngemva kokubana abantu sebengcwatiwe abangcwatiweyo ngoba sikakubona ukuthini okuluhlelo lokhu kuyahamba kuyefika ngathi ngoba kwenziwe inhlanganiso ezimeleyo uhulumende ubekubeka ama-commissioners nje kuphela
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleni
hayi sibongile.
Lo-ke umnumzana Motshalifa Mokwele holwela ilungelo loluntu obexoxa lo Chris Gande we-Studio 7 kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula amadili aqoqwa ngabantwana besikolo labanye. Amavuzo Party sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwele amalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association engenye yenhlanganiso ezikhankasela ukuqeda loluhlupho.
Ube kuqathile kungavumakali kodwa engithabekayo ukuthi sithe soza lomkhankaso abantu abaningi baphaphama bakubona ukuthi kuyingozi. Ngoba ezinye imuli zilahlekelwe ngabantwana abafile bekubavuzi abanye batshaye balimala impilo zabo ziyabe zingasalunganga kusiya phambili kodwa mbonanto umkhankaso esiwenzileyo usebenzile kakhulu ngoba nawo amapholisa akade engababamba abantwana laba besenza ukuganga lonke konke lokhu abonile ukuthi akusela mdlalo sesitshinga thina abazali futhi okwenze waba waphumelela ukuthi nama-youth ngokuwawo amanye abe aphathekile kumkhankaso lowo.
Ye lithe abanye bake bachaywa abanye balahlekelwa ngabantwana kuya kube lodlakela yini kumadili la
kumadili la kubi kakhulu abanye babuya ngkhaya bezophoselwa kulo mntwana esilaye empophoma wabuya wazophoselwa nje sedakwe kumbe babe menzani kumbwana lalamajaha amangaki bazomphosela nje eyadini ngekhaya unine ngekho wafice wezesebizwa ngabantu ukuthi buya uzobona lapho umntwana bamusa esibhedlela umntwana lo walatshwa ngoba wayedabukile konke esengumuntu ngiyozenzelayo kungasakhontroleki ukuthi angaphandle kwakhe walatshwa lakhathesa umntwana lo utraumatized umkazana lo uyambona ukuthi hhayi karayithi thina siyomntwana owasilahlekelayo samdinga for 5 days singamboni sagcina simthole semotshesile wayekuvuza uphathi e-amphitheatre laphana omunye umfana ubulewe futhi empopho masi lo mfana futhi owabulawayo besuka kumavuza uphathi wona la
njengontombazana lowo okusobala ukuthi mhlawumbe wadlwengulwa udaba lwasiwa yini emapholiseni
ye kukhanya abazali bakhe baluse emapholiseni udaba loluya lwasetshenzwa uyakwazi ukuthi amapholisa akithi ezimbabwe athembekanga kakhulu ayathengwa ngemali especially kuzolezi ezokudlengulwa kwamankazana angizake mbona icala lakhona eliphumelelayo ngobana umntwana lo edlenguliwe kuvuza uphathi le mina ngange mbone vele kulokuhlabisana kuhle namapholisa ngoba sake sademonstrator futhi ngendaba yonaleyo kudlengulwe omunye umntwana kodwa mina ngange mbone ukwenza kuhle kwamapholisa.
Onguye okhanya kumthinta kubi lapha bonke abantwana kumbe amantombazana yiwo ayehlelwa luhlupho olune
uyabona ukuthi into yabantwana labakhaphesa laba bangabafana sebephatheka kuthi ngoba abantwana laba benje anje akwazi ukuthi abangabafana labo sebesenziwa abafana nabanye abakhulileyo amajaha amanye akhulileyo so omncinyane uyaphatheka kubi kumajaha la amakhulu la mankazana wona la amancane ayaphatheka kubi ngoba isikhathi esiningi okungamankazana lokho okuncane kuyayengeka kuhambe kumavuza uphathe ngoba khathesi kulo mntwana ole 14 years emzwe kuthiwa naye amangisa abantwana ababotshiwe uyingxenyana abababotshiwe so uyabona ukuthi umntwana lo uyabe mncane kakhulu so nje kodwa kuyafanana kodwa kukhathaza amankazana kakhulu kuhlukumeza amankazana kakhulu
siyabona ke le uqhubile umkhankaso wenu babotshwa abantwana kuyini eliza kwenza kathesi okulandelayo ngoba mhlawumbe bayeza abanye njalo kumbe laba abaphumayo bazabuyela njalo
udaba lola soze sibeke phansi anamama amajogo umeke sisebenze sibe layo lokubafundisa abantwana lokubatshengisa ngendlela zempilo ngoba ngiyabona ukuthi isikhathi esiningi abazali bebengabanakeleli abantwana ngodaba lezi sebebone ngani ngakuko kodwa mbona abazali abaningi sebekubonile sokumeke sisebenze sindawoni asisoze sine umkhankaso sizayenza ngokuphela asisoze sine mntana nami umkhankaso kunjenje kuyalungiselela ukuthi singaba lo ngeyinye indlela yokukhulumisana nabo amayithi siwahlanganise sikhuluma sivumelana sibe ne-dialogue sivumelana bephuma nabo betshafundisa abanye babo abaphakathi kokwenza inhlelelezi kulabantu abadala abahayisa abantwana izimota imijhozi kathani basezindaweni baphinde bahayisele amaveni njenge-amphitheatre sifuna ukukhulumisana nomeyara wakobulawayo ukuthi yakunanzelela yini ukuthi abantwana yimele bavumelayo ukubhukha besiyakwenza ukuganga lapha la njalo sizaphinda sikhulumisane labo laba abale ndawo okwenzelwa khona into lezi lamabhawabhawa lawo ngoba sewunamabhawa amaningi okwenzela khona into lezi kudingakala ukuthi sikhulumisane futhi laba abadala le mali zona ezabaziphiwayo kumele sibone ukuthi abazali siyakhulumisana labo ukuthi hhayi alike liyiphungule lijani imali ingabi ningi kakhulu ngoba yeqini benza besoneke ukuthi-ke ukwenza izinto zonke lezi sithagetha bemtsho ngoba basebenzisa i-transfer sizathagetha lo thithi i-transfer ngoba uyabaphi i-amphitheatre lezindlu thize namhlanje uvuke ngatshengiswe indlu lapho abafika benze khona amavuzu phana yibo abantu esifuna ukuthi sibabone labo khulumisane labo ngathi ndaba babotshwe nxa bebotshwe umthetho uthatha isandla esikhulu njalo sizakhulumisana futhi namapholisa ukuthi sisebenze ndawonye sibe lobudlelwane bokuthi basincedise ukuthi laba abantu abenza lokhu abavumela abantwana babanye.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha kulona loluhlelo. Ngesizwe ke impumela yemidlalo yePremier Soccer League. Namhlanje ke ibandla leHarare City belidibanele leBulawayo Chiefs kwaba ngu-0-0, imshwani leBlack Rhinos, imshwani 2, iBlack Rhinos 0. Kwathi ke iqembu leChicken Inn lanqoba eleHighlanders nge-3-0, ohlohlele iqembu leChicken Inn ngu-Amidu lo-Agosto. Kuthi ke ZBC Caribba lingezi Platinum, linqotshiwe ke eleplatinum nge-Caribba 1-0. Njalo kusasa ke sizadibana iTriangle leCapes United, iYata leDynamos, iHerentias leManica Diamonds, iTel 1 leFC Platinum, iWange leChapungo.
Who's shooting lover? Can born lie a club in it. Nip back to see say what. If you can chill, lie a club in it. If you find out, I'm finding one. I'm well, Lugume. Who's some bullet? I don't know. Can I go home with you tonight? You had a better thing tonight. The hottest thing tonight, I'm by now, yeah. Can I go home?
Laba ke uPJ DJ Stavo ke nehlabela ke lo professor sithemba liukholisa umculo lo liuzwa uphuma ngapha mhlanje kumsakazo wenu we Studio 7 olivalelisayo ke ngosithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.